Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Bonga uBlessing Zulu esiphathele indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 10 Mfumfu 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla, uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Ingozi yokudubuka kwenzakale egarajini lamafutha ezimota kwele island ibulele abantu abalithumi abagoqela isizalwane seZimbabwe ebesihlala khonale umnumzana Robert Garwe lendodakazi yakhe. Abalimi abafuya inkomo embembesi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe inhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisa sengisela amabhutsha akobulawayo inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Lokhu kuza ngemva kokutshaywa kwentatheli izindaba yeStudio 7 esebenza izimele uGodwin Mangujka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele iStudio 7 esekhaduma ukuba akathokozi ngokuhlukunyezwa okwenziwe uMangujka. Yena uthake kabuhlungu ngabasekeli bezanupf ngesikhathi esiyathapha udaba lokhetho lwedale laphezulu lalelo bandla ele-Central Committee. UNkosikazi Mtswangwa uthe uhulumende kathokozi nxa intatheli zitshaywa lokuhlukunyezwa njengalokhu okwenziwa uMangujka.
Ini ndinobatikana zikuru nekuchengetedza.
Ngiyadana kakhulu ngodaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba. Ugaja engilusebenzelayo sihlangana labakuntatheli ukuba sibone ukuba indaba zabo ziyalungiswa. Udaba lolu lusasemapholiseni. Sifuna ukuba sizwe ukuba kuyini okwenzakalayo.
Umnumzana Ngqaba Machazi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe uthi isimo sokutshaywa kukaMangujka lezinye izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba kumalanga asanda kwedlula zitshengisa ukungahlonitshwa kwamalungelo entatheli eZimbabwe.
Esikubona kusenzakala kathesi ukuthi nxa siqathanisa o-2021 lo-2022 siyabona ukuthi ngo-2022 ama-cases ama-number of violations against journalists angani axakeme kakhulu. Njalo khona lokhu kuyasethusa ngoba sikhangelela ukhetho oluzayo ngo-2023. Ukubona khona lapha ukuthi uGodwin Mangujka we VOA Studio 7 lo Desmond Chizarande we News Day nabanye bentatheli izindaba abangani abahlukunyezwe ngamabandla ngabantu bebandla bezanupf ngempelaveni ngesikhathi besenza ukhetho lwabo lwe-Central Committee. Khaso sikhangela ukuthi nxa kulukuhlukunyezwa kwamapholisa kwentatheli izindaba ngalesi sikhathi kutshengisela ukuthi u-2023 engabanzima.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube wenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum.
Sixoxele udaba lolu olokutshaywa kukaMangujka. Sitshelile uminista ukuthi hayi lokhu awulunganga. Babe sithembisile ukuthi khona akusoza kwenzakala. Yena uthe uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani, kodwa laye uminista Mtswangwa wawusolile kakhulu. Thina njenge Zimbabwe Editors Forum sikuxoxile laye simtshela ukuthi akusiphathanga kuhle. Wasithembisa ukuthi khona uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani.
Ukoletsa itakawira ongunobhala wenhlanganiso yentatheli izindaba ezicacathulayo eYoung Journalists Association YOJA uthi ukutshaywa kukaMangujka kuyisikhumbuzo socuku olulako ukwehlela intatheli izindaba ngomnyaka ka 2023
kulihlazo ukuthi usile amajournalists were being abused kakhulu by the ruling party. No, we don't expect this to start when we are slowly approaching ama elections ya 2023. With the way also we go khona it's likely to increase, and these guys are actually failing us as the 40 states. Ngoba what they promised is a new transition. Abuku, I'm going back to the Mugabe era.
In Sanganiso, as Nele Amalungelo entatheleleindaba ezigoqela eMedia Institute of Southern Africa, MISA, zithi ukukhuphuka kwezihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheleleindaba ukwethuselwa nokuboshwa kwazo kuzaqhubekela phambili kakhulu kathesi sokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu sekuthiye intatheleleindaba zilokwesabela impilo yazo ngoba zingasela ndawo yokucatshela ngenxa yomumo okhona elizweni ngesikhathi ilizwe lungiselela ukhetho lomnyaka ozayo lukamongameli, abameli bedale lephalamende nabamakhansili. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phone athi ube engasabeli ucingo, kodwa omunye umpholisa wenkambeni yekwatsana ugcizelele ukuthi udaba lolu lumangelwe yibo phansi kwenombolo ye-RRB ethi 530-3763. UGodwin Mangutshka utshaya ngamampama ngabasekeli bezanupf emzini wekwatsana eHarare ngesikhathi ethapha indaba zokhetho lejale le-Central Committee yebandla leli. Lokhu kusenzakala enye intathelezindaba ephephandaba le-Newsday. UDesmond Chingarabe naye uxotshwe kwenye indawo ebisenzelwa lolu khetho eMasvingo. Kusenjani kolunye udaba olufanayo namhlanje, intathelezindaba ze-Heart and Soul ezibalisa uGaddafi Walls noDanmo Mundai bathi batshayeka buhlungu ngamapholisa eMbare namhlanje. Baphinde babotshwa basiwa enkambeni yeMbare, kodwa baphanga bakhululwa bengethezwa ngacala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingozi yokudubuka okwenzakale egarajini lamafutha ezimota edolobheni leDonegal ngenyakatho kwele Ireland ngolwesihlanu emini ibulele abantu abalichumi kwalimala abayisificaminwembili. Omunye walaba abafele kulingozi isizalwane saseZimbabwe besihlala kwele Ireland, uMnumzana Robert Garwe obeleminyaka engamachumi amahlanu kanye lendodakazi yakhe uShana obeleminyaka emihlanu. UGarwe obedabuka eWeza eMashonaland East wehlelwe yilingozi esiyathenga ikhekhe lomcimbi welanga lokuzalwa kukankosikazi wakhe ephelekezelwa indodakazi yakhe. Isehlakalo lesi sitshiye izakhamizi zalindawo zithithibele njalo zilokudana okukhulu. Amapholisa athi alokhu esawuphenya lumonakalo ukuze bazi imbangela. Umeya wedolobha leli uthe sekubuthaniswe imali efika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ama-euro, €170,000, ekuncedisa imuli ezilahlekelweyo. I-Studio 7 ixhumane lomnumzana Darlington Dube oyisizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni elakhelane lele Donegal lapho okwenzakale lingozi.
Ingozi iyehleke endaweni ebizwa ngokuthi yiDonegal. IDonegal ilidolobho elingumakhelwane weSligo. Indawo yakhona iyenzeke eDonegal County, lapho okuvele khona ingozi ye-explosion. I-explosion yakhona bathi yenzeke egarage, then kwase ku-affecta a two-story building ele-busy shopping complex khonapho.
Bangaki abantu abatshone kusehlakalo lesi?
Kushone abantu abawu-10. Phakathi kwabantu abangu-10 kulezi zalwane ezimbili zaseZimbabwe, ubaba ona-50 years ogama lakhe ingu-Robert Garwe, bese ubehamba le ndodakazi yakhe uShona Garwe ona-5 years bebeyothenga i-birthday cake for umama wendodakazi kababa uGarwe lo oshonile.
Labo abalimeleyo bathwalelwa ezibhedlela ezishiyeneyo.
Phakathi kwabantu bona laba abashonile abawu-10 kukhona abanye abalimele, oyi-1 ulama serious burn injuries uthwalelwe esibhedlela sehlokodolobho yalapha e-Ireland eDublin. Then abanye abawu-7 abakustable condition bathwalele esibhedlela saseLetterkenny okungelinye ledolobha elikhona lapha e-Ireland. Labo abawu-7 bathi bakustable condition.
imbangela yengozi le isisaziwa yini kukhona yini abakunakanelayo
okhulumela amapolisa alapha e-Island uLime Gerald usuprintendent uthe yena basaphenya ingozi eyenzekile kodwa banakanela ukuthi kube yingozi izakhamizi lezizalwane zalapha e-Island zizokwaziswa mase bephethe sebephothule uphenyo.
Lo ngumnumzana Darlington Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island exoxa le Studio 7 ngocingo. Abalimi abafuya inkomo eMbembezi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe yinhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisela amabhutha akobulawayo inyama. Uhulumende laye uthi usekunanzelela ukuba abalimi bayalahlekelwa izifuyo zabo yikho amapolisa aseqinisa umsebenzi wokubopha amaselala. U-Ezachisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abalimi abaphila ngokufuya inkomo ezigabeni zemaNdebeleni okungani kahle izulu bathi izehlakalo zamasela abatshontsha izifuyo lokho zisanda ngalezi nsuku. Iningi lisithi akusela nkomo. Umnumzana Alexander Mbangwa wentaba zinduna uthi isibaya sesivaliwe bathaye babhuqa amasela.
Abantu bazitshontshela isifuyo ngisibili awakhathali loba kule mtshiso loye kuthiwa masiwutshise wozifuyo. Amapolisa noze siripota awanandaba. Okwenzakalayo ziyantshontshwa ebusuku, ziyantshontshwa emini, bahambe lazo inkomo. Amasela ezinye ziyatholakala, ezinye zingatholakali for good. Hhayi akula bantu awobotsha ngoba amapolisa arelax. Ngoba kwesinye isikhathi noza alaloku zulu aripoti. Amapolisa uyayekelwa njalo, uyaphinde ayekelwe, ngiyahamba. Umbone sehamba phandle.
Athitibele abalimi Mbembezi lentaba zinduna omunye wabo ngumnumzana Mthunzi Masoka.
Impahla ziyalahleka, impahla zifumane ngiqhwele plus ke ngoku asinako ukuncedwa ukuba thina singamapolikhoni uba sibe namabhayisekile okukhawuleza sisekele zankomo. Iinkomo zimka nje ukuthiwa nazo yeva uba ngabe sinoncedo singalincediswa xa sisukela ezankomo ngoba umntu uyanqanda inkomo omfondini ziyophuma kwenye indawo kanti ububu uhamba ngento elula ukuzibamba ezankomo.
Ngaphandle kwenkomo amadombi lawo abikwa esengozini yokutshontshwa. Mnumzana Brian Zombana uthe Mbembezi le ntaba ziduna kusela zifuyo.
Zatshontshe inkomo kakhulu amadombi wese inkomo okweza zitshontshwe ongabantu lokhu ithala le iduzale nathi kakhulu so they take ama-chances. Ama-agensi wena la ama-agensi wena la kuthiwa ama-agensi akhona apha yiwaatshontshe iinkomo zethu.
Into eyenzakalayo thina ngapha siyabe sidinga inkomo sithi zisemadlelweni kanti inkomo kudala zadliwe lalesa siyabe zibanjiwe ziyinyama ababuyi bazositshela.
Izakhamizi eziningi zithi amapholisa ancedi lutho ngoba abatshontshayo bayaziwa kodwa kababotshwa. Mnumzana Mbanjwa Dlodlo ngomunye wabakhala ngamapholisa.
Zilahleka nje izifuyo abantu abatshontshayo abaningi bayaziwa kodwa baphuma betshaya problem ekhona. Ngikhuluma kunje so kunomkhwenyana omontshontshela inkomo ezingu-11 kwathola lezingu-2 ezingu-2 8 yakhona kusho ukuthi yi-9 yakhona 9 ekabonakala ingabonakala yi-9 yakhona ayazakali noma siyadliwa ngoba inkomo ezibanjwa ngamapholisa ebusuku at night benze i-night raid laba bantu bangathatha inkomo esibani sakho bahambe lazo kula roadblock ebusuku bahamba lothambe bazisenze emakhitini bekuhamba njani.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo okuyikho ocatshangelwa ukuthi inkomo zitshontshwayo zithengiswa abamabhutha aleli dolobho ayavuma ukuthi udubo lokutshontshwa kwenkomo lokhu lukhula.
Lesingathi bulawa yile ndawo kuthiwa ngama-peripheries ungakhangela ku-Harare Road abantu laba bafuna indawo lapho kule-bridge transport engena koBulawayo. Ungahamba futhi ngenkayi road emapulazini aseduzane eMguza ngenyama endlovu road amapulazi aseduzane lawo futhi eMguza uhamba nge-Stonehill lakho kula mapulazi aseduzane even i-West Acre nge-Plumtree ihlala esigodini amapulazi agcagcele aseduze yizinkomo ethi zingakhalile ebusuku nama-trekseni ziyase zingenisiwe emafrijini koBulawayo kodwa njengamapholisa la ma-patrol ethisenza ukuthi abantu bazi ukuthi ebusuku sizabamisa ezindlini zabo sizangena ukuze zibengagcini izinto zakuzona.
Omnonzana Richard Moyo, umphathi ntambo obona kwenzakalayo esabelweni seMatheleni North, njalo elilunga ledala lephalamende elimelele lesi sprinti, uthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukunceda.
Uhlupho lokutshontshela kwezifuyo kakhulu eMguza selubhahile ngoba abantu basuka emathawuni emalokitshini besiyadinga inkuni, ichebe-chebe, begcine sebebamba izifuyo zabantu. But njengoba nokwazi nje ukuthi uhulumende sefake in place i-task force ekhangelane lakhona kokutshontshwa kwezifuyo. Njalo kule mzamo eminingi yenzeka nguhulumende ukuthi kube lama base stations emakhaya lapho ukuthi kube lamapholisa ahlala duzane labantu, ukutshontshelwa kwezifuyo luzakuba ngcono, luzakwehla. Amapholisa nxa esencedisana esebenza lezakhamuzi.
Abantu abaningi emaphandleni esezigabeni zemaNdebeleni baphila ngokufuya lokuthengisa lezo zifuyo ngoba izulu lingani kuhle kulumhlubulo ukuthi bengathengisa izilimo. Abalimi abaningi bakhala ngamapholisa akabophi amasela aziwayo, abanye sebecabanga lokuya kubo siyazi. Esikhulumeni samapholisa elizweni lonke jikelele, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi badinga amasela la ngamehlo abovu njalo sebeqinisa umsebenzi wokubabopha. Amapholisa bathi kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka sokutshontshwe inkomo ezifika inkulungwane ezine 4,000. Phakathi kwenyanga ezintathu ezisanda kwedlula, abalimi bembembesile eNtabazuna batshontshelwe inkomo ezingamashumi phose amathathu 28. Batshontshelwe njalo labo babhemi bangamashumi ayisificamunwemunye lesithupha 96. Ngimana lesitudio 7 abantu Ntabazinduna, igama lomuyezo Jesus Band.
Ukuphuma kukhetho lwakweleLesotho kuveza ukuba ibandla elitsha ele Revolution for Prosperity lilakho ukunqoba ngoba selithole izikhundla ezingamachumi amahlanu lasithupha 56 phakathi kwezilikhulu lamachumi amabili 120 ezedale lephalamende. Kumele lithole ezinye ezinhlanu ukuze ledlule isilinganiso sokuyingxenye yezikhundla zedale lephalamende i-50% plus 1. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseMaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla le-Revolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo empululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edale lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ukuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emisebenzi, bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini yeLesotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka. Abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu uMnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla unkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le-RFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe nguMveli Ngqangi ukuthi umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party uMnumzana Lephoto Tamaye uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe alikho eluhlwini lwamabandla avotelwayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available in the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Uthe endaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwesikhulumeli sekomishini ezokhetha uMnumzana Toy Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulolu khetho enziwe ngabomo.
We don't take
any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze ukuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amathuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolu khetho, kodwa ke kugcine sekuncintisa edlula amathuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano etshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese suthi leSouth Africa lona lizangena ngomnyaka olandelayo. Melesudo 7, eMaseru, eLesotho, ngothuso Khumalo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election eMberengwa laseNyanga ngempelansonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lolu. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections eNsiza laseMatobo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlale Zulu lizwile impumelo yenyanga leMberengwa ukuthi asiphumelelanga njenge-CC. Hhathi lingalahli imveleke ngokufelwa khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona eMberengwa lapho sazisuza 5 khathesi sesile number efika kuma-100 and something kutshengisa ukuthi hhayi isisebenza gadalala i-tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilo bubelo. Into efanele sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half polling station bayavotelwa, bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho uthi uzofanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga leMberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe mu-chairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echaye lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980. Impumelo yama-election yiyo ephelela emakhothi, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sibe sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate. 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eBazimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokuvala inamba isamba. Kodwa siyavota sibone 57-60% bayavotelwa, akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu. Konke lokhu kuzakwenza abantwana bashele umfutho wemfundo, bebona utitshala, babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga. Kuyayangisa njalo kuhlukumeza umzimba lo. Bantu beMberengwa leyinyanga lingalahli imbeleko ngokufelwa. Sesiz sizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 siyevota. Sesibhobozile konokweni kwenzileyo, siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu weopposition endaweni lezo. Hayi, siyabonga mahlabe Zulu, singalahli imbeleko ngokufelo.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ukusilela kokudla okwakha umzimba kubikwa sokudala inhlupho kumpilakahle yomntwana osakhulayo, agcine engakhuli kuhle echikizeka umzimba okubangela inkinga lapho esesengumuntu omdala. Intatheli izindaba uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingathi zezempilakahle zithi sezinanzelela ukuthi ukudla okuthile okutholakala kungelandleko kangako kungaba yisikhali esikhulu sokulwisana lenkinga zokusilela kokudla okwakha umzimba wonke lengqondo. Umnumzana Kudakwashe Garayipasi, ongumqondisi wenhlanganiso ebizwa ngokuthi Essential Delights esebenzela eBybridge, uthi sebasungula umsebenzi wokulungisa umhluzu wokunathwayo besebenzisa izithelo lezihlahla ezinjengemarula, umkhomo lezinye.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a superfruit.
Baobab yisuperfruit kwezempilakahle, ilamavitamins lamaminerals amaningi
lefibre.
Amakolishi amakhulu agoqela iChinoyi University of Technology, University of Zimbabwe leMarondera University of Agriculture, Science and Technology lawo abone kufanele ukuthi adinge indlela ezingaphathisa esebenzelana namanye amakolishi angaphandle kwelizwe. Unkosikazi Prosper Chopera uthi sebephume lelambazi lezinanakazana ezidliwayo okuthiwa ngama-edible insects.
Sifake wonke phakathi, sagaya, sawuhlanganisa, sapheka, like pre-cooked. So, xa umuntu efuna ukudla, obeduduza bafaka phakathi amanzi atshisayo kumbeni chango behlanganise besesidla.
Unkosikazi Dona Ncube wenhlanganiso yeZubo Trust esebenzela iseBhinga esigabeni seMatabeleland North uthi basebenza lo mkhomo lokuphehla ube yimpuphu, le ntanga zawo bezilungisa zibe yitiye yekofi kunye lomuthi wetamarin. Konke okutholakala kalula kodwa kuphathisa kakhulu kumpilakahle yomuntu.
Ireducer ilose isugar, abantu labanabane sugar leya yathi iphele isugar yangkhona, kube nelose increase of appetite. Ma umuntu ele loss of appetite ya increase the appetite, ibe lokuthi futhi inceda omama laba ayebemunyisa ukuthi kube increment of in milk for breastfeeding.
Umnumzana Tinomuthenda Makawuse wohlangothi olubona ngezohlonzi lokudla kuhulumende olwe-Food and Nutrition Council uthi inhloso yabo ikuba eleZimbabwe liqede indlala kokuphela lesimo se-malnutrition.
Umsebenzi omkhulu yikuthi uZulu azi ukudla okuqakathekileyo njalo okwakha umzimba.
Ngenhloso efanayo, amabhizimusi afana nabo-National Foods lawo aselungisa ukudla okusekela isiqondiso zokulungiswa kokudla okwakha umzimba. Lokhu kudla ngokugoqela okulungiswa ngempuphu yamabele endulo ethiwa ngama-super carbs afana le-palenta finger millet, pearl millet, le-palenta sorghum. Inkokheli zomdabu lazo sezikhanyazi wamukela umbiko wokufundisa uZulu ngokuqakatheka kokudla okwakha umzimba. Unduna Tsovani.
Sibonga uPeter Ntambe osethulele lolo daba. Ku-Live Talk namhla sikhangela ukuphuma emhlanganweni ye-World Bank le-IMF eyenziwayo okwamanje, njalo lokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo ngugeino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.